kwisimanga esikhulu ngoba sithangelele ukuthi abantu abatsha bezibambe lo kulama situations amaningi ayenzakala ukuthi beqinise be-forced to engage in unprotected sexual intercourse. So siyafisa lathi ukuthi banangayabona yibo abalida by example, njalo njengoba be-active kanje bebe lezibindi zokuxoxa ngakho belungisise ama-behaviors abo towards HIV and AIDS. But kuyinto ebuhlungu kumbe kuyinto esimanga kakhulu elizweni.
Isikhangele udaba lomnotho Ncube ongamanga kuhle, inhlanganiso le ithi njalo abanyontanga bagcina sebesiya emacansini labantu abadala bezama ukudinga imali. Ludubo lubhahe kangakanani ngokubona kwakho lolelizwe?
Ya, ukuthi alibona ngalakho kulezinye indlela abangazenza ukuthi be-reduce. Ngikhuluma ngehulumende ukuthi bana ngaya-create imisebenzi, abantu abaningi betholakale belolo something to do. Mhlawumbe kungayehlisa lokho ngoba abantwana abaningi bona laba abagcina sebethengisa imizimba, ungabahlangana uhlale labo phansi babuze ukuthi indaba, baza kutshela ukubana bazama ukusaphotha abantwana, bazama ukuthi abantwana behambe isikolo and kuba nzima vele bengavele bengene ukungena kuyona leyo indaba yokuthengisa imizimba ukuthi uphinde bathathe futhi ubabisele ezigcina ukuthi bekele khonokho ngoba sekekubona kuyinto echazayo njalo kuyinto elula yokuthola imali.